mukwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
So kuisikati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola amukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 14 Ntulikazi 2020 ngupraxedis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje. Ekuchoneni kwelanga la izolo inani labakade sebefunyene bele COVID-19 eZimbabwe bese ledlula inkulungwane eyodwa 1034.
Chuta mangcwaba la azogcwala thina. Uma ungena nje uyi foreign they will do lento evele isenzeka kungena esibedlala sithamothi. Uma ungela zincwadi awuvunyelwa ukungena esibedlala uli foreign akumele kunceda ama South Africans first. So hey kunzima abantu kumele baziphathe ngoba ungayi esibedlala sokwenze kungajiki.
Bethulile abeZimbabwe kwele South Africa ngemva kokuba isabelo seGauteng esilabeZimbabwe abaningi sekuyiso esihlaselwe kakhulu yicoronavirus ukwedlula zonke elizweni.
Gathesi into eqhakathekileyo yikulungisa indaba ye economy yelizwe. Siyabona gathesi ukuthi i-socio-economic situation elizweni lapha yiyo into eqhakathekileyo kakhulu.
Inhlanganiso ezisebenzisana loZulu kanye lengcwethi kwezombusazwe bakhuthaza umongameli Emmerson Mnangagwa ukuba azimisele ukulwisana lenkohlakalo hatshi ukube ekhuluma nje ngumlomo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ekuchoneni kwelanga la izolo inani labakade sebefunyene bele COVID-19 eZimbabwe bese ledlula inkulungwane eyodwa 1034. Leli nani lengezwe ngabantu abangamashumi phose amahlanu 49 abatholakale belegciwane leli. Asebesinde kulomkhuhlane sebengamakhulu edlula amathathu 343 labulala abalishumi lasitshiyagalolunye 19. Kuthi inani lasebehloliwe ukuba nabale COVID-19 loba hatshi lokhe laqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula amashumi ayisitshiyagalolunye 91,103. Emhlabeni jikelele asebetholakale bele coronavirus sebeyizigidi ezedlula ezilishumi lantathu 13.2 million. Kuthi asebebulewe ileli gciwane sebezinkulungwane ezingamakhulu phose ayisithupha 576,524. Abasinde kuwo beyizigidi phose eziyisitshiyagalombili 7.7 million kubika abenhlanganiso eyeWorldometer. Emazweni awezwekazi leAfrika asebebanjwe belegciwane leli sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula ayisithupha 610,807. Labulala inkulungwane ezedlula ezilishumi lantathu 13,456. Kwasinda inkulungwane ezingamakhulu edlula amathathu 305,861 kubika abenhlanganiso yeAfrican Union. Bethukile abeZimbabwe kwele South Africa ngemva kokuba isabelo seGauteng esilabeZimbabwe abaningi sekuyiso esihlaselwe kakhulu yicoronavirus ukwedlula zonke elizweni. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Sekuzalele ingwe esabelweni seGauteng ngemva kwesimemezelo sikahulumende esokuthi sebesedlula izinkulungwane ezilikhulu over 100,000 asebehlaselwe ligciwane lecoronavirus kulesi sabelo. Le yinto esitshiye iningi labeZimbabwe bethola amathumbu ngezandla njengoba kulapho iningi abafikele khona, basebenza khona, bahlala khona. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Jonathan Mbedzi uthi sekubuye kwafaka ibilebile esilondeni yilokhu kuthi edolobheni leJohannesburg lapho abaningi khona owedlula zonke indawo elizweni kulapho leli gciwane elidla khona amahabulo.
I think kuzoba nzima kakhulu ebantwini waseZimbabwe ukuthi bengcwabe abantu babo ngoba kusazofiwa impela, abantu bayafa lapha eGauteng. Abantu abasasebenzi kuningi babo, abantu abasatholi ukudla nazo zonke lezi zinto ezikhona. Uma kuyikhona ukufa sizofela khona lapha. Uma kuyikuthi azikhona kuyobangcwaba emakhaya abantu bakithi sizobangcwaba nje khona lapha.
Emalangeni kube lembiko engagcizelelwanga nguhulumende ethi lesi sabelo siphakathi kokwemba amangcwaba ayisigidi kulungiselelwa labo okukhangelela ukuthi babulawe i-coronavirus. Le yinto ezalwane zeZimbabwe lezi ezithi isibalalisa phandle kwengubo. Ngakolunye uhlangothi umnumzana Gretman Mkhwebu yena uthi njengoba bekuvele kulomoyana wokungemukeli abakwamanye amazwe ezibhedlela, sebesesaba ukuthi funa labo abazobanjwa ilo mkhuhlane ngeke baphume ezibhedlela.
Shuthi amangcwaba la azogcwala thina. Uthi uma ungena nje uyi-foreign, they will do le nto eyivele isenzeka kungenwa esibhedlela sithamukuthi uma ungela zincwadi awuvunyelwe ukungena esibhedlela uli-foreign, kumele kuncedwa ama-South Africans first. So eyi kunzima, abantu kumele baziphathe ngoba ungayi isibhedlela sokungenzeka ungajiki.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabuthi Mabhena uthi vele lomkhuhlane usuqalisile ukuhlasela uzulu weZimbabwe kwele South Africa.
Kumele sizame ukwenza lokho ngolwasemzini okuthiwa i-social distance. Singahambe endaweni lapho kugcwele khona abantu. Kumele masiphume emakhaya, sifake ama-mask, sigeze izandla. Kumele futhi nxa ubuya emsebenzini ntambama ufika ngekhaya, kumele ufike ufuthe. Kumele ungesabi ukunuka umlomo udla ama-garlic. Lalezi ezinye izinto abathi sizidle.
Okwamanje sebebanga kunkulungwane ezingamakhulu amathathu, about 300,000, asebehlaselwe ligciwane le-coronavirus kwele South Africa, kanti sebesedlula izinkulungwane ezine, over 4,000, asebefile. Kusenjalo alokhe geleza amazwi enduduzo kulandela imfa kankosazana Zindzi Mandela, obuyindodakazi yabomuyi unkosikazi Winnie Mandela lomnumzana Nelson Mandela. Uzinzi ubengumeli weSouth Africa kwele Denmark. Uhulumende wakwele South Africa ubengakethuli imbangela yemfa kankosazana Mandela. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedictine Hlapho.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, la ku 9885 kHz short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 PM, sitholakala ku 909 medium wave, la ku 4930 6040, la ku 15460 kHz ku short wave.
Inhlanganiso ezisebenzisana lozulu kanye lengcwethi kwezombusazwe bakhuthaza umongameli Emmerson Mnangagwa ukuba azimisele ukulwisana lenkohlakalo, hathi ukube ekhuluma nje ngomlomo. Njalo uhulumende wakhe achiyane lomkhuba wokuvala abantu amehlo ngokubopha abaphatheka kunkohlakalo base bekhululwa masinyazana. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Embikweni wakhe awethule ngemva kombiko owethulwe ngumongameli Mnangagwa emkhosini wokunanza usuku oqakathekisa ukuqedwa kwenkohlakalo kuzwekazi le-Africa lwe-Africa Anti-Corruption Day, kanye lombiko awethula esola inkohlakalo ekhona enhlanganisweni ye-Political Actors Dialogue izolo, isikhulumeli senhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition umnumzana Mavelas Khumalo uthi akuqali uMnangagwa ukukhuluma kanje kodwa kungiyela akwenzayo. UKhumalo uthi ubona ingani uhulumende okhona engokhohlakele kakhulu ukwedlula okamuyi uRobert Mugabe.
Siyabona ukuthi uhulumende wethu nguhulumende olamanga kakhulu. Kathesi into eqakathekileyo yikulungisa indaba ye-economy yelizwe. Siyabona kathesi ukuthi i-socio-economic situation eselizweni lapha yiyo into eqakathekileyo kakhulu kathesi.
Ingcwethi kwezomnotho esebenza izimele umnumzana Masimba Kuchera uthi umongameli Mnangagwa wathembisa uZulu ngesikhathi ethatha intambo zombuso ngomnyaka ka-2017 ukuba wayezolwisana lemisebenzi yenkohlakalo, waxotsha amalunga ebhodi yeZimbabwe Anti-Corruption Commission ayekhona ngaleso sikhathi. Kodwa kuze kube lamhla akukho okubonakalayo osekuthe kwenziwa. UDubo okutshela ethi yikukhuluma okuthize kwenkokheli kodwa kwenziwe okunye yinkokheli inye.
Kumele uhulumende abe more transparent, njalo kumele abe more consistent kuma policies zakhe ukuze sinqabele udubo esikhangelane lalo khathesi. Ngoba nxa uhulumende engaqhubeka ngendlela asebenza ngayo khathesi, sizaba lodubo olukhulu olokuthi lathi maZimbabweans sizabona ubunzima sibili.
Kodwa uMnangagwa uhlezi esithi uhulumende wakhe uyazama ngazo zonke indlela ukulwisana lemisebenzi yenkohlakalo. Umqondisi wohlangothi lwezokukhulumisana kuZANU PF uMnumzana Thafazi waMgwadi uthi uhulumende kaMnangagwa ulwisana layo imisebenzi yenkohlakalo, yikho enye inkokheli kahulumende eyaziwayo isiyatholakala ilawo amacala enkohlakalo njalo sezasiwa emthethwandaba.
President we ZANU PF, but not president of uhulumende wenyika yeZimbabwe, is on the forefront fighting corruption. Though are funding
umkhokheli weZANU PF onguye umongameli welizwe uyakhokhela kwezokulwisana nenkohlakalo elizweni. Thina silandela ngamuva kwakhe. Nguye osebangele ukubotshwa kwamalunga ebandla lethu ababengathintwa lanxa kwakusaziwa ukuba babephatheka kundaba zenkohlakalo. Ezinye zalezi ndaba kungezadalwa ngesikhathi sombuso kaRobert Mugabe. Kungakhangelwa ukuba uvela kuliphi ibandla lezombusazwe kumbe ukuthi ungowaliphi ibandla lezokholo lokuthi uyakuyiphi inyanga, kasikukhangeli lokho thina.
Selokhu wangenayo esikhundleni uMnangagwa, kulabaphathi ntambo ababalisa unkosikazi Prisca Mfumira, uDr Obadiah Moyo, labanye abagoqela ababengabaphathi ntambo ngesikhathi uMgabe ebusa, abanje ngoDr Ignatius Jombo, uMnumzana Samuel Undenge, asebatholakala belamacala enkohlakalo. Umgcini sihlalo weCommission eyeZimbabwe Anti-Corruption Commission, uJustice Lois Mathanda Moyo, uthi imithethwandaba kumele isekelwe ngokwaneleyo ukuze iphe izigwebo ezingenqabela ukudalwa kwamacala enkohlakalo elizweni. Abenhlanganiso yeTransparency International bathi eleZimbabwe lilahlekelwa yimali eyedlula ibhiliyoni inye yamadola akwelemelika minyaka yonke ngenxa yemisebenzi yenkohlakalo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Yebo yebo yebo, mthakazo muhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection namhla ntambama, lapho sizaxoxa khona ngokumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Sizakhuluma njalo ngomkankaso wokukhuthaza uZulu ukuthi atshengisele esitaladeni phezu kokudelika komnotho mhla ka 31 kulinyanga. Mthakazo muhle, asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo 8 ntambama, lilami uMichael.
Yesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafishane.
Uhulumende kamongameli Cyril Ramaphosa okwele South Africa usephinde wabuyisela imigoqo yokwalela ukuthengiswa kotshwala kanye lokwalela abantu ukuhamba-hamba ngesikhathi santambama i-curfew, ngemva kokubona ukuqansa kwenani labantu abahlolwayo betholakala bele COVID-19. Umnikazi weqembu lomdlalo we-football yakwele Melika ele Washington Redskins, uDan Schneider, useze wavuma ukuthiyana laleli gama ngemva kokwala okweminyaka eminingi ukuliguqula. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba amankampani asekele leli qembu ngemali anjengabo FedEx, Nike, Pepsi leBank of America labo sebemanyene loZulu osola leli bizo ngoba liseyamela ekuthukeni abohlobo lwama-Native Americans abatholakala behlala kuleli lizwe ngabahuquluzi bomhlaba ababevela emazweni awe-Europe. Igama elitsha khona liza kwethulelwa uZulu. Sizigqiba lapha ezivela kwamanye amazwe, lelami uMichael.
Okwamanje wothi ngidedele uChris Gande ukuze asethulele udaba oluphathelane lezomnotho.
UZulu kunye labanye osomabhizimusi baqhubeka belokhu besala ukwamukela imali yohlobo lwama-bond not lanxa uhulumende sithi imali le imele iqhubeke ilokhu isebenza. Kubikwa sokubotshwe abantu abedlula amakhulu amabili, abanye bajeziswa emthethwandaba ngokuhlawuliswa imali ephakathi kwamadola angamakhulu amabili lengamakhulu amahlanu. Imali elotshwe bond note eyisisindo samadola amabili lesisindo samadola amahlanu yiyo engamukelwa ngabaningi. Kulandela ukusungulwa kwemali yohlobo lweZimbabwe dollar kwaba lembiko enkundleni zokuxhumana ebulenjini be-internet isithi ama-bond notes azamiswa ukusebenza. Kodwa uhulumende uyalandula limbiko isithi ngamanga ngoba ama-bond notes azasebenza kanye kanye le-dollar leZimbabwe. Ingcweti kwezomnotho welizwe uMnumzana Masimba Kutshera uthi ukwala ukwamukela kwama-bond notes sokungezelele ubunzima obuvele bukhona ngokusilela kwemali.
Ukwaliwa kwama-bond notes angiboni kunceda muntu ngoba kuletha ubunzima obuthize ebantwini abayabe bengakwanisi ukuthi bazithengele singathi ngama-basics kumbe into abazifunayo. Ilizwe leli lilodubo olokuselakala kwemali ingaba ngama-bond notes alapha eZimbabwe kumbe ama-US dollars. So ngibona njengani ukufaka abantu ebunzimeni nxa kuyikuthi baliswa ukuthenga besebenzisa imali yalapha elizweni.
Lokhu kugcizelelwe isiphathamandla senhlanganiso yabaphila ngokuthengisa izitaladeni eyibulawa Vendors and Traders Association umnumzana Michael Mdladlandiweni othi ilizwe vele selibuyele ekusetshenzisweni kwedola leMelika.
Eqinisweni kwakande ukuthi abantu sebedolarize le-economy bese ngithi besebenzisa i-multi-currency again. Ikho sebesala le i-bond note nala ama-two bond la. Khona kuba lobunzima ukuthi abantu abaningi abayifinyelela imali yakwamanye amazwe onje ukuthi abantu abaningi basebehlile ukuthi bathenge kodwa laba abalayo sebayathenga ezitolo. Yikho nje okuluhlupho ukuthi nxa wena imali yakhona ungayitholi kutsho ukuthi wena usenkingeni ukuthi uthole ukudla. Kodwa amanye amabhondi bayawathatha abantu kodwa amanye la ma-dollars abayayala sikatholi-ke ukuthi kanti vele imbangela ukuthi ama-two bond ayaliwe yikwini akula muntu osekucakisile khona lokho. Kodwa nje mbona ngani kuthiwa nxa yokuthi imali esebenzayo yakuleli zwe kumele abantu bayivume phela anti imali yakuleleli why abantu beyala angikuzwisisi mina kahle kahle ukuthi yindaba ngabantu nxa abagangileyo nje abafuna ukuthi behlukumeza abantu kodwa empeleni ukuthi nxa sikhangele ezitolo izitolo sezithatha imali yakwamanye amazwe njalo futhi lama-bond kodwa izitolo ezincane lezi ezisemgodweni langaphi langaphi abanye bangikhona bayaesta bathathi ama-two dollars but ngiye ngabona namhlanje kwenye isitolo bethatha ama-two dollars nje bethenga kodwa kwezindawo besala. Emabhanga siloko sibona indwendwe abantu befolele imali lokhu ihlupha sibili. Ukuye waphuma imbiko yokuthi amabhange amanye kade engalayo kumalanga nje amabili wamathatha edlulile kade bengadingekho imali kade ngadingekho ibhondi.
Isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube uthi baningi kakhulu osomabhizimusi abangamukeli ama-bond notes.
Osomabhizimusi abaningi koBulawayo lezabelo ezibhagqela uBulawayo bese belo mkhubo wokuthi bayala ukwamukela ikakhulu ama-two bond lama-five bond. Njalo sakukhuthaza ukuthi yona leyo imali abayiphikayo abangayifuniyo bazabe sebeyifisa ngoba ilizwe lakithi siyakwazi ukuthi yiyo imali esebenzayo. Ama-Zimdola lama-bond kusebenza kundawonye. Njalo abaningi kukhanya basebenzwe ihungahunga lokuthi izisebenzi zikahulumende ziphiwe ama-$75 lawana ama-US dollar allowances awe-COVID. Basebecabanga ukuthi mhlawumbe izisebenzi zikahulumende ezayibamba leyo mali ngezandla. Sabacebisa njalo ukuthi hayi imali leyo izisebenzi zikahulumende zizayithola iyimali nje esemoyeni esemakhadini kumbe mhlawumbe uhulumende ayikhonvethe vele ayenze ama-bond. So ngokunjalo-ke abaningi abantu bebesehluleka ukuthenga besebenzisa ama-bond la ikakhulu ama-two dollars lama-five dollars. Kodwa kathesi abanye sebeqalisa ukwamukela ngoba singakunanzela ilizwe lakithi livele kalila mali. Lingela mali njalo imali ekhona abantu isisindo sayo kabasithembi ngakunjalo abantu sebeprefer ukuthi basebenzise ama-US dollar lama-rand. Kodwa-ke sikuphinda sikucabange ukuthi abantu bakithi bavele bahola wona ama-bond lawamba amazimdola.
Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi utshele iphephandaba le-Herald ukuthi amapholisa azaqhubeka ebopha abangafuni ukwamukela ama-bond notes.
Izakhamizi zemzini weluveve wobulawayo ziveza ukukhathazeka okukhulu ngodubo lwamanzi, isihudo kanye lomkhuhlane wokuxathuka ijwabu osubahlasele, ikakhulu labo abasinde kusihudo ngemva kokunatha amanzi abehlangene langcolileyo aphuma ezambuzini. Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Izakhamizi zemzini weluveve sezikhala khathesi ngodubo olutsha lokuxathuka umzimba osoluhlasela labo abasinde kulesi sihudo esibulele abantu abalitshumi lantathu. Unkosikazi Hilda Ndlovu, isakhamuzi seluveve, uthi lokhu belalo uhlupho lwamanzi aphuma empompini elombala oveza ukuba kawahlanzekanga.
Udubo elisibhekane lapha eluveve silohlupho lwamanzi sibili kakhulu, ngoba esebuya amanzi lapha ayabuya sekhona, kodwa uncedo lwawo ayaphuma futhi abuyele abe yona leyaninto. Ukuwabhoyilisa siyawubhoyilisa, izisu ziyasiphatha ziyasika, into esingathi iyasinceda kakhulu. Abanye salalela ngoma sesithi mama ngone uthathe okulilahle, kodwa ungathulula ungathi uyadla kuyabuya kwintwatho, ungathi uyangaphandle uba ngcono kuthi kwinto kakhona.
Umgcini sihlalo weBulawayo Progressive Residents Association kuward 15 umnumzana Ndaba Ngoma uthi amanzi sebelawo kodwa izakhamizi azisawathembi.
Ya udubo lamanzi, amanzi kulezinsuku silawo since basithembisa ukuthi amanzi awasoze bayavale lokhu seselawo, kodwa izakhamizi lanxa ungakhulumisana ngazo ziyakhuluma ukuthi hayi amanzi kabawakathembi. Ngoba ngikhuluma kunje la kathesi uzathola ukuthi omunye umuntu abe sesithi isisu lesana sesiqalisile, kumbe lo munye bengazange sambamba umzila esekhuluma ukuthi isisu sesingigijimisa.
Unkosikazi Joyce Dliwayo olomzukulu wakhe oxathukayo umzimba uchasisa ngodubo ababhekane lalo njengemuli.
Likhangela umntanami ukuthi unjani, umzukulu wami ngendaba yamanzi. Ngamanzi wona lawo pholi amadokotela kungahamba kabakuchasisa, ukhona omunye ovele oleleyo lo gogo olo 89 years laye usukile. Laba abantwana kwaba affecta ngoba bathi beqalisa amanzi ebuya ayemnyama eyigreen, bathi bafuna amanzi afresh elokhuzeni empompini, yibo aba affectwa kakhulu. Kwa-affecta u-Ayanda, ukhulu Ndlovu, ugogo Mancube noLungelo, yibo aba affectwa kakhulu ngoba basukile njengoba babona benje. Akula sizo, asizuzanga lutho esibhedlela. Plus walala esibhedlela bathi bafuna imali, sacina ngaze ngathengisa enye iTV engangilayo ngabhadala 400 okulala kwakhe empilo.
Umnumzana Shupani Sibanda, isisebenzi se-council eSewage Works eluveve, uthi yena labantu bakhe lokhe bephathekile kuthi unkosikazi wakhe wabhubha ngemva kokuphathwa yisihudo.
Ngisebenza eSewage Works eluveve. So ngingathi nje sagula nje siyifamily, mina labantwana ababili lomkami, waqala mina then ngagula for almost 2 days. Then 2 days ngarecover, kodwa angirecoveranga completely. Kwabe sekusiba ngabantwana abagulayo begijinyiswa yisisu labo, after 2 or 3 days babe sebengcono. Kwaqalisa-ke umkami umama wabantwana. Mama wabantwana kwakuyi Friday, I think on the 12th or 13th konapho. So yena ukwahle kwambamba ngamandla. Kwaqala ebusuku ngeFriday egijima ehlanza. Then kuthe sekusile wayesengumuntu oseparalyzed inyawo. Then engumuntu oseqalisa ukuhumana. Then ngamgijimisa ku-24-hour clinic, bafika bamfaka i-drip, bamnika amaphilisi. Sunday wayengani sengconywana, Monday waqalisa futhi ngamusa empilo, bafika bamfaka i-drip. Wayevele sesidla nge-drip engasakwanisa ukudla. From there, unfortunately, the next week yangkhona ama-nurses lama-doctors they were on strike. So she succumbed, it was that decision, yeah. Then she passed away on the 22nd of June.
ikhansili ukuthaze abantu ukuba babilise amanzi bengakawanathi ngoba endako ukuba ahlangane lengcikeza ngesikhathi evaliwe. Umphathi wezempilakahle kumunicipal wedolobho lakobulawayo uDokotela Edwin Sibanda uthi baphakathi kokuhlolisisa udubo olutsha lolu osoluhlasele abantu beluveve lokuqathuka ijwabu ikakhulu labo abasinde emkhuhlaneni wesihudo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Amalunga ebandla lezano PF lokhe ekhuthaza uZulu ukuba engaphatheki kuhlelo lokutshengisela mhla ka 31 Ntulikazi, besithi wonke umuntu ozaphatheka kulolu hlelo uyabe esephula umthetho we-lockdown obekwe nguhulumende. Wonake okhuthaza uZulu ukubana ahlale ezindlini ukuvikela ukumemetheka lokuthelelwana komkhuhlane we-COVID-19 elizweni. Linye icele inhlanganiso ezulela amalungelo abatsha elizweni ezigoqela emela izifundi zemakolitshini izinasu bakhuthaza uZulu ikakhulu intsha yelizwe ukuba aphatheke kulolu hlelo ukuze baveze kuhulumende ukuthi abajabuliswa yisimo somnotho esilokhu esiqhubekela phambili sidilika. Ukuze sizwe okuningi, uMike Obe weStudio 7 uxoxe lomnumzana Jingani Shoko, ilunga lenhlanganiso yezinasu.
I-lockdown ungananzelela ukuthi i-government yethu eZimbabwe xa ikhuluma nge-lockdown ithi yona i-lockdown is meant to benefit ama-citizens. But ungakunanzelela lesisa kahle kahle, i-lockdown, we have seen ama-decisions being made by the government. During i-lockdown, we have seen key political decisions being made by the government during i-lockdown. So yona i-government xa isithi abantu ngeke batshengisele ngenxa ye-lockdown. So is the government trying to tell us ukuthi bona yibo bodwa abavunyezwa ukwenza ama decisions ngesikhathi se lockdown? So you notice ukuthi vele into yonke ethwa yi lockdown kahle kahle it's working to the advantage of government and ZANU-PF. So nxa ukutshengisela kulilungelo labantu kuvela ku constitution, basically we are saying people should go and demonstrate. We may have noticed ukuthi endaweni ezinjenge United States, Malawi and Mali as we speak abantu bayatshengisela. So thina singamelela ukuthi iCovid iphele, which means ilizwe liyachabalala abantu bayebetshontsha. Njalo ilungelo labantu lokuthi betshengisele nxa kusenza kabahambe abantu beyotshengisela.
Ngombono wakho kukhona na okulakho ukuphumelela kulomkhankaso okujonge ukuthuthukisa intsha yakwele Zimbabwe?
Bona abayenza ngokwenombolo bathi 75% of this population ingama youth kumbe intsha. So sibona ukuthi kungatshengiselwa kumbe kungademonstratwa, ama youth they are the most affected. And sizananzela ukuthi kungatshengiselwa intsha akathe singakwanisa ukuthi ibe yona engathola amathuba angcono, ibe yona engathola maybe ukufunda okungcono. Sizananzela ukuthi izikolo, izibhedlela, lemsebenzi, konke lokhu ku-affecta intsha akathe. Njalo
ubona ngani ukutshengisela kuyasiza na kwele Zimbabwe? Ngoba siyabona lokho akusilona ukuqala abantu bephuma ngobuningi babo besiyotshengisela, kodwa ukungaphumi lutho eningi labantu balokhu beqhubekela phambili bekhala besithi isimo somnotho silokhu esiqhubekela phambili sigugudeka.
I think kuyasiza ukutshengisela ngoba abantu bathola ithuba lokuthi be-exercise amalungelo abo. Njalo abantu kumele bebe organized, because ukuze into iphumelele we are saying how many people are of the idea, and abantu bayakwazi ukuthi lilungelo labo ukuthi betshengisele. So we have seen even in the United States where we have better run economies, people demonstrate. So thina we are saying abantu ngabe kwazi ilungelo labo, abantu ngabe kwazi ukuthi bona bafuna ukuthi kube lempumela yani exactly ekutshengiseleni. I think we are Caesar.
Lo ngumnumzana Jingani Shoko, ilunga lenhlanganiso yezinasu, ubexoxa lo Mike Obe weStudio 7 ecingweni eseHarare. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela. ukulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7